soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge ke uTanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-4 lwezi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi sokuqhamuke udlakela eMtoko kwathunjwa umkakhe womunye wabancintisayo kukhetho lwe-by-election oluzenziwa ngenyanga ezayo.
Lelo bevele seliyinhle kisakristel isikhuluma ngalo ababalisi sebeze beseluzwa ngongabantu obuthanirayo ezibhedlela ubusukhangelela ukuthi ilizwe lizaphuma libe labantwana abapasayo.
Amatitshala aphakathi kocwaningo oluhlolisisa indubo eziphathelane lezemfundo.
Osukuhlupha khathesi lawo amapolisa ngabasebenzi bekhululekile sephokuyekela izinto zisenzakala.
Kule sehlakalo esithiye abaningi bekhuza umhlola, amapolisa athi abuphe untombazana oleminyaka elithumi lasithupha 16 ogwaze wabulala owesilisa ngenqamu ngemva kokuxabana esabhini lapho ababenatha khona.
Incwadi yethu ithi Britain mayiphumele egcekeni inanzelela ukuthi ama-human rights violations amakhulu ayenzakala kwelikamthwakazi emathebeleni nje hatshi kweleHarare, ngoba konke lokhu iBritain nxa kusenzakala iyathula ivale umlomo.
Ibandla le-MRP lithi selilobe njalo olunye ugwalo licothoza indlela uhulumende weleBhilitane abamba ngayo amanye amabandla aphikisayo angaphandle kwele Citizens Coalition for Change. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi sokuqhamuke udlakela eMtoko esigabeni seMashonaland East kwathunjwa umkakhe womunye wabancintisayo kukhetho lwe-by-election oluzenziwa ngenyanga ezayo. Embikweni owethulwe enkundleni yokuxhumana eTwitter, leli bandla lithi bekulabantu abathathu kade befuna ukuncintisa ku-Ward 9. Kodwa ababili bagcina bededela emuva baphuma kukhetho ngenxa yodlakela. Kuthi owesithathu nguye othunjelwe umkakhe ebusuku wathathelwa isithupha ukuze engenelisi ukuphanyeka igama lakhe emthethwandaba we-nomination court oyenzwe izolo. I-Studio 7 yehlulekile ukukhuluma lamapholisa ngalolu daba, njalo asizwanga igama lothunjiweyo lokuthi usekhululiwe na. Amatitshala aphakathi kocwaningo oluhlolisisa indubo eziphathelane lezemfundo. Inhlanganiso yamatitshala emaphandleni e-ATUS yenze umhlangano enkundleni yokuxhumana e-Twitter iphawula lolu cwaningo. Lolu phenyo lulesihloko esithiwa Beyond Geographies of Inequalities Education Public Financing Post COVID-19. Sixoxe lesikhulumeli salinhlanganiso umnumzana Themba Kuye Moyo ukuze sizwe okunengi ngalolu cwaningo.
Ucwaningo lolu esilwenzayo lususwa izinto ezimbalwa. Okwakuqala i-infrastructure, izakhiwo zezindlu zezikolo ezababalisi labantwana. Okwesibili sikhangela iholo lezisebenzi ikakhulela ababalisi. Lelo-ke vele seliyinhle kisakristel isikhuluma ngalo ababalisi sebeze beseluzwa ngongabantu obuthanirayo ezibhedlela ubusukhangelela ukuthi ilizwe lizaphuma libe labantwana abapasayo. Okunye sikulandelayo sikhangela i-pedagogy. Nxa sikhuluma kokusikhuluma ngokokufundisa ababalisi izinga labo, nxa sikhangela i-training zabo sikhangela i-competence based curriculum. So kule umkhandlu omkhulu ababalisebesilela sibuye sikhangile iEben Rural Divide indlela izikolo zemaphandleni nqa ziqhathanisa leza kobulawayo akufanani ngani ngamazwe amathathu ngoba ezinye uzathola kule sakhiwe sisodwa ezinye kuvele kungela sakhiwe ezinye zifulelwe ngotshani ezinye zilama tiles ngahamba kubo Harare uye kubo Girls College kobulawayo izikolo zilama tiles kodwa ngamunye izikolo ezibhalwa izimseki zonke sibuye sizokhangela ngokuthiwa i-gender disparities lapho kulokunakanela ukuthi kusaselabanye abangcono ekakhulu obaba kuthiwa balamathuba angcono kulabo mama uthole kwesinye isikhathi umuntu ongumama nxa engumphathi obabo bakhangela ngenye indlela lanxa obaba engayenzanga lutho kuyabe kusekuthiwa uyangidelela kumbe ubaba la enxa ekhangela umuntu ongumama ethi alo ubone ngathiwa ngiyamdelela uyangibuluzela at the end of the day kugcina sokungasasetshenzwa kuhle ngoba lokho kusayeyiswana ngobulili
kuyini okunye elikukhangelileyo kucwaningo lwenu lolu
okunye esikukhangelayo sikhangela izikolo zonangwaso zisinikani but okukhulu okukhulu sizama ukukhangela i-budget iZimbabwe yi-signatory ye-Dhaka declaration lapho kuthiwa khona i-budget ye-education must be 20% of the national budget nxa sikhangele yethu iyabe ikhatshana kakhulu kwesinye isikhathi nxa singaqhathanise ka-2021 uzathola ukuthi sasinikezwe 11 votes i-tesis siyaphuma yaphuma isiyi-less than 11 votes ngabona kwaphuma 9 something imali leziyana yize ziyenza uthole emakhaya kubhadala ii-fees ezincinci emadorobheni kubhadala inkalakatha ze-fees kuma-boarding fee schools kubhadala inkalakatha ze-fees kukanti sona isisekelo sombuso sikhuluma ngokuthi education must be state funded inzira masanga yamncedisa uhulumente ukwenzela ukuthi angaqambela abantu amangathi kala mali yathi kakufonywe into okuthiwa i-education equalization fund khangela ama-resources i-diamond lonele litshontshwa every day legolide izihlahla thina esilazo ngapha kubolupane i-coal esewange kuningi okukhiqizwayo okungekuma-national resources esikhangelela ukuthi nge-education equalization fund kuyabe kuthathwa imali ezancedisa kwi-education ilinganise izikolo ikhuphula iholo lababalisi konke lokhu yanayikho kusenze njenge-athuzi saze saphuma lalolu cwaningo esilalo esikhangela ukuthi nxa lusiyaphela ucwaningo lolu luzasinikeza indlela yokubisela isithunzi semfundo yeZimbabwe yokubisela isithunzi sombalisi kuyangisa njani ukuthi uhlangane lowawozigeli ekhuluma lo nini umzwe ethi ngikhona imali engcono kule kambalisi uyazi njani imali kambalisi ukuthi vele ayikho ngcono sikhangelela ukuthi ngemva kwakho konke lokhu nxa singatholi uhulumende olalelayo njengoba upresident esithi uyalalela lanxa kungela muntu asemlaleli avuke enanzelele ukuthi thina ababalisi njenge-athuzi eyethi injongo yikuvuselela imfundo yeZimbabwe yikuvuselela isithunzi sombalisi kakhulu kakhulu sikhangelela ukuthi umbalisi avuke seholi $540 angadubeki ukwenza into ayifunayo angehluleki ukuhambisa umntana akhe esikolo abantwana bababalisi je basebefunda ezikolweni lezi okuthiwa ngezemakhaya kunzima ukuthi umbalisi ayefundisa umntwana ebhodi pho izikolo ngezani
alo-ke ngumnumzana Themba kuye Moyo isikhulumeli senhlanganiso yamathishala emaphandleni e-ATUS amapholisa athi abophe untombazana oleminyaka elithumi lasithupha 16 ogwaze wabulala owesilisa ngengqamu ngemva kokuxabana ishabhini lapho ababenatha khona lokhu kwenzakale e-Heathcliff eHarare kutsho amapholisa isikhulumeli samapholisa u-assistant commissioner Pony athi kabethanga ngegama umsolwa ngoba umthetho uvimba ukuvezwa kwamagama abantu abangenelisi iminyaka yokuzalwa efika kwelithumi lasitshiyagalombili 18 okwaziweyo ngumnumzana Amon Mere obe leminyaka engamathumi amathathu lanhlanu 35 unyathi uthi ababili laba banatha kakubi esabhini ngolwesithathu basebexabana uveze njalo ukuthi uMere wafela endlini yomsolwa lapho agwazelwa khona. Isehlakalo lesi siza ngesikhathi abantu abaningi bekhala ngokuthi sokugcwele indawo zokunathela ezingekho emthethweni lapho abasuka benatha behlanganisa lezidakamizwa. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomeli weSouthaton edale lephalamende umnumzana Peter Moyo.
Okwakuqala ngilus
asizi nalo umuntu oswelakeleyo bese ngisithi kulonkazana lo omncane kangaka o underage ukuthi kanti ibona vele abanikazi bamabhawa kumbe amashabhini bayekelelana abantwana ababili lo 18 bengena kumashabhini kuthi ukuthi kona even lo mnikazi yena lo weshabhini nalo ulecala kwawuqala ishabhini vele kayifunyelwa yebo siyakwazi ukuthi abantu bayadubeka kodwa ke kafake phela umthetho wokuthi khona abantu aba under 18 bengabuyi kathi isinto seyenzakeleyo leyi into emangalisayo kakhulu elesilusizi kakhulu ngaloko kwenzakaleyo kodwa ke abantwana bakulezi insuku kusizwisa ubuhlungu ukuthi khona abantwana abancane ibo abatholakala besenza lezi zidakamizwa bebhema utshwalatshwala umuntu vele kakwazi umuntu ngaleyi ndlela okutho ukuthi kuthiwa vele kulama drugs abakade beyale beyasebenzisa yiko ukubona kwami mina so mina wawuqala nje ngomuntu engamtipipa icala ngomnikazi weshabhini kube kwafanele angavumeli abantwana abancane ukuthi babuye khonapho
amapholisa gatsho lutho ngaye umnikazi weshabhini mhlawumbe kungaba kuyikuthi kazanga kunanzelele yini ukuthi vele kwasekuqaleni umntwana le 16 years ubengamelanga abeseshabhini yakhe
yikho sibili ubekafanele angabe eseshabhini umntwana lo kathesi kaze bambophe uvele kafanele angayejele baza kuyenza njani ehlala yedwa umntwana lo akula mntu okwaziyo kathesi ngoba banjalo akulezi nsuku uvele kabezwa akulabantwana okuncane ncancane yikho kwenzinie ukungezwa okunye ngazi ukubonela so lawa amapholisa nje kuyakufuzeleni ngabe senza ama-patrols abo la bekhangele ukuthi bona kathi vele lapha endaweni ezinje ezinje abantwana laba bayenzani kosokuhlupha kathesi lawo amapholisa ngabasasebenzi bekhululekile sekhombekele izinto zisenzakala ngabaselandaba lakho bathi beliyazibonela khona gali kuyabe sukuthi kuzokwenzeka le nto enje yikho lapho sebeqalisa ukungenela futhi
yebo silayo yonke imininingwane yokuthi kuyini kahle kahle okwenze wagwazwa lo owesilisa kodwa nxa sikukhangela ngelinye icele kungenzeka yini mhlonitsha ukuthi umsolwa mhlawumbe ubezama ukuzivikela laye kokunye
uyabona into eyenzakalayo lapha kaninginingi abantu laba ubone sebefika endaweni zokugwaza naso ngabantu abaye bethandana umuntu laye bethandana nomntwana owe-underage umntwana owangukona vele sesiyisigebenga bengeswa so into ekhona khonapha nje sikukhangele akula muntu ongaphoke ukugwaza umuntu nje behlezi nje khonaphaa lapho kusukuma akwazi umuntu akwenzakali lokho abantu laaithiki bakade bethandana ngasebehluleka ukusisisana khonapha kumbe sebethathelana ababoyfriend kumbe igirlfriend khonapha yikho mina ukubona okwami engikwenzayo khonapha ukuthi khona kuvele somewhere khonapha
lo ke ngumnumzana Peter Moyo ummeli weSouthern edale lePhalamende sehluleke ukukhuluma lesikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi ukuthi achasise okunengi ngalolu daba Ivandla le-MRP lithi selilobe njalo olunye ugwalo licothoza indlela uhulumende weleBhilitane abamba ngayo amanye amabandla aphikisayo angaphandle kwele-CCC. Ekhuluma kugwalo, alulobele inhloko kahulumende umnumzana Rishi Sunaki, umongameli webandla le-MRP umnumzana Mqondisi Moyo uthi kuyadanisa ukubana nxa kuhlolisiswa imbali yesigaba semandebeleni eleBhilitane kalikaze licothoze ukubulawa kwabantu bezigaba lezi ngesikhathi sombhuqazwe wegugurawundi kuze kube lanamuhla. Kuthi okwamanje amalunga edale lePhalamende akweleBhilitane akhuluma ngokwephulwa kwamalungelo abo Job Skhala labanye bakhe kukanti amalunga ebandla leMRP aphose afike ichumi ali-8 asuswa entolongweni yekhami ayajokozwa ichikurubhi Maximum Prison eHarare okukhatshana lezihlobo zabo kodwa abakaze bakuthi bukhu ngakhona lokhu. Istudio 7 ixoxe lomkhokheli we-MRP umnumzana Mqondisi Moyo ngalolu daba.
Ngibhalele incwadi engibhalele uhulumende weBritain ikakhulu ngiqondise kuparlamente yaseBritain ngokunanzelela ukuthi uhulumende waseBritain ngalalo iqiniso ngemva kokuthi mhla ka 27 October eParliament yaseBritain bakhulume kabanzi ngokuhlukunyezwa kukaJob Sikhala loGodfrey Sithole abangama MPs eTCCC kunye labangu 13 ababotshwa khona lenyatsime bebotshelwa ukuthi kuthiwa bakhozele udlame yibandla leZANU-PF.
Moyo, ungasitshela nje ngamafitshane ukubana incwadi le imumetheni?
Incwadi yami le ihighlighter kusukisela emuva lapho kwawonakalela khona udaba lwakomthwakazi. Kakhulu ngizahle ngingene endabeni eyo emqoka engenze ngabhala lincwadi ukuthi i-UK ithi Zimbabwe iqhubeka isephula amalungelo abantu esingakuthi ngesikhiwa i-human rights violations. Kathi-ke umbuzo wami uthi kibo kuyini abakuthi kwephulwa kwama-human rights violations lalokho kungasokwephulwa kwawo, ngoba nginanzelela ukuthi iBritain labangani bayo ngo-1983 usiya ku-87 uhulumende nalo khona weZANU-PF ebulala abantu ngegugura wundi esikuthi thina igenocide, kazange wakhwehlela, kazange wakhondema lapho kufe abantu bethu abayedlula 40,000 bengela kucala. URobert Mugabe edeclare ngayonalani iminyaka esithene na iZimbabwe is a one party state, iBritain ayizange imkhondema ukuthisha ukuthi ungihulumende kumbe unguprime minister ophethe abantu ngokuncindezela. Sabezwa bethula, sinanzelela ukuthi yona iBritain yiyo futhi yakha uMgabe, yakha iZANU-PF, kathesi yakha uEmerson Mnangagwa, yabenza baba yilokhu abayikho khona. So ukuthi iBritain ihlabe umkhosi ikhulume ngama-human rights violations eZimbabwe while it's the same Britain yiyo futhi eyayenza iZANU-PF yaba legunya leli, thina sikubona kungabantu abazenzisayo kakhulu, kodwa sikhala, sikhuluma ngolwethu uhlupho lwemathebeliland ukuthi iBritain siyayicela kunye lamanye ezinye ingatsha zamazwe omhlaba.
Njengebandla kuyini elifisa ukukubona bekwenza?
Ukuqala ngo-1893 be-invader iMathebeleland, kwathi ngo-1923 besihlanganisa layo iMashonaland singavumelananga, kwaze ukuthi ngo-1980 besibambanisa le Zimbabwe. Lizakhumbula ukuthi before kukhulunywe kwa-announce ama-elections ka-1980 uMargaret Thatcher wayengu-prime minister waseBritain ngaleso sikhathi, wathi lowo ozawina kayisuye ozabusa ilizwe leZimbabwe. Babesitsho besesaba benanzelela ukuthi ubaba uJoshua Nkomo wayezowina. Kungakho siyakhumbula ukuthi amanye amavoti ka-1980 athathwa asiwa khona le kwele ndlandi, kwathi amanye ayajikelwa emanzini. Yikho sihlala sibona abantu ukuthi bengenze ngani ukurigwa kwama-elections kuqale kathesi ngabo-2000 sokule MDC, kodwa kuqale khona le muva ngo-1980 beqila ubaba uJoshua Nkomo lezapho. So ngokunjalo incwadi yethu ithi Britain mayiphumele egcekeni inanzelele ukuthi ama-human rights violations amakhulu ayenzakala kwelikamthwakazi emathebeleni ndathi kwele Harare, ngoba konke lokhu iBritain nxa kusenzakala iyathula ivale umlomo.
Alo-ke ngumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party obexoxa ecingweni logeyina kumede sayidi eseGoli. Okumanje ke sikhangele iziphuthumayo ezivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi uhulumende uzajezisa kalukhuni abesilisa abadlwengula abantwana. Umphathi ntambo obona ngezabesifazane unkosikazi Sithembiso Nyoni uthi kuzamele ingatsha zikahulumende kunye lomphakathi babambisane ekulwisaneni lezehlakalo lezi. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi inhlanganiso elwela umbuso okhululekileyo eTim Pachedu isele ikhuza umhlola ngemva kokuba itshelwe iCommission yezokhetho eZEC ukuthi nxa ifuna ugwalo lwabavoti i-voters roll kuzamele ikhokhe imali engamadola afika phose inkulungwane ezingamakhulu amabili 187,000. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Ngicanga njani basakazi nabalale benthanda ukuthi ngiphendule ubaba lo okuthwa uSizwe Chiroza ukuthi abofunda ukuphendula into eyiyo okufanele ukuthi ibe ibuziwe not ukuthi ajikele izinkulumo umthenda Chilumbo ukhulume ngento ecacileyo ba engathunidi ngadingwa ongajikajikisiyo ukuthi abantu abayenza i-grand plan bayakwazi wonke ukuthi yini okumele bekudistracte emathebeleleni. So kuliqiniso lokho elingeke libalekelwe nguye uChiroza because uyalibalekela iqiniso lokuthi i-grand plan is a written thing phela kusonto ecatshangelwa ngumuntu ukuthi injani umbeni akayazi mayefuna ukuthi abeyazi abeyibone ukuthi ayibone simbonise ukuthi sigcwele umhlaba wonke khona ibhaliwe futhi ukuthi kwakuyisecret yamashona ngeke sekufike ma kuwukuthi yinto ayijikajikayo leyo ukuthi ayichaze. So plus yena kunanto angayikhuluma vele because kanti uzakhuluma esithini ngoba angicabanga ngiphela ukuthi kulo muntu okumele asuke emashona nento azomela emathebheleleni kutho ukuthi kusibonisa konokhyana ukuthi i-grand plan yabo iyasebenza kutho ukuthi emathebheleleni kakulabantu. So ubona uChiroza yibo kumele ukuthi basuke lapha abasuka khona kuChiroza khonale kumbe ngokwazini bezomela abantu bemathebheleleni koBulawayo kungathi koBulawayo akulabantu yikho abakudingayo yikho phela okuyi-grand plan yabo okubhalwe ku-grand plan yabo ye-shonalization ukuthi wherever they is any other person who is different from a shona must be shonalized.
Studio 7 ninjani niyaphila? Hayi thina siyaphila sizifunde phela nathi ezethu incwadi afunde phela nathi wethu ama-voice notes wezwe phuma emsakazweni awu bakithi sabhala sangaphenduleki kwezenjani enzenjani uChris Gandhi kabaziboni yini ezethu incwadi phela nazo ziyezifunde phela aziyezifunde bakithi.
Studio 7, linjani bantu bakithi? Hayi siyaphila eZimbabwe ngesibona nje indlala lokuhlupheka lokuswelakala kwemisebenzi. Hayi kunzima kwelakithi asazi ukuthi kuyazokulungeni. Ye namhlanje othanda ukuphawula ngihlala ngisizwa nje abantu begxeka nje kakhulu iBritain. Yayi iBritain lami ayigxeka ngithi kodwa iBritain ngo-1979 asikhumbuleni bantu bakithi asibeleni emuva ukuthi iBritain ngo-1979 yayifuna ukuthi imathebuleni ibe lilizwe elizimele lilodwa imashonale libe lilizwe elizimele lodwa. Umkhokheli wakithi uNkomo wakuvimba lokhu singakufihlini bantu bakithi sinabanye sijala iqiniso vela singeke sikufihle lokuthi uNkomo wakuvimba ukuthi imathebuleni ibe lilizwe elizimeleyo watyena ufuna iZimbabwe ibe lilizwe elibambeneyo kodwa ukuba lilizwe elibambeneyo lokho kwaqa sekubulayisa abantu bakithi ukuthi nga yena ubaba uNkomo wazamukelela imathebuleni yakhe njalo umgabo wakhe wamukela imashonale yakhe njalo kuba abantu bakithi abafanga kuba kula kufuthela nokufuna ngathi seZimbabwe so nisabantu abanebesisola kakhulu ibhizinisi Jay Britain yasibulalisa ngethu ground. Jay Britain yayiza iBritain yayifuna ukuthi amazwe ayehlukane. Ubukhokheli wabukhona ngaleso sikhathi bavimba ukuthi amazwe ayehlukane. So bantu bakithi okunye sibe sibosula lasizihlola manje. Ngoba babekhona abanye abakhokheli abanye abasaphila khona futhi ababe lo baba uNkomo ukuthi wayephiwe ithuba ukuthi abuse iMatipland. Wayani baba uNkomo lo. So into etha lokubele ukuthi sike sikhumbulane singasuli kakhulu iBritain. IBritain yayifuna amazwe ayehlukane. Kanti sekunzima ukuthi sithathe iMatipland lendlu kathi. So amaBritain ayi kuno samazwa isuka lokho sikufisi bantu bakithi
thokoza umuhle ngithokoza umuhle kanja dozongeli kuzulu abasakazi bonke abakhona labadala bonke osemathebheleleni ngiyalibulisa njani basali ba ya ukhuluma umkhulu sibathanda sala phe century nokuzalo sekwandla lafana basakazi ngicela namlamelikeli bale yami message hawo bantu. Ah, I'm busy singing to Mia Gong for a rocket in post, a rocket guinea post, a matter. I'm a trailer, I will keep still, I will tempo. Oh, post, I'm a trailer. That's a good day. Sometimes you can't have a present day for over next year's year for what? I want to swing this year, sure, and after South Africa's year for what? As who is South Africa's year for that? So, let us watch next year. So, in the trailer, you're going to want to be a little bit on each one. Is toruba sala sizibonela sihloniphekile nje abantu because into engiyithola ngodlamelo olulwenzakeleyo insiza nasematopu sicela kungayenzeki nje because thina angeke sikwekele kumhla Namhlanje oba sediyengwe yilabo bona abantu bezantofu ngoba befuna ukuhlala ezikhundleni belokhu bekhuquluza umhlobo sengisithi litshaya abazali balilanihloni. Ngiyabonga basakazi, ngisala ndibala imeseji yami.
Kanye ibingelele kwistudio 7 ekuseni yalamhla, ngithi salibonani ngezindawo layelikhona. Ngicela bakithi like livale le meseji yami, ngibuhlungu ngilana. Ngumagolide, ngithathelwe isitendi sami enyameni ndlovu kwathiwa angilalo ikhadi lezami, kufanele ngibe nekhadi ukuze ngisithathe. Bengicela ukubuza ukuthi kanti lina ma-veterans ma-zipra forces litsho ukuthi le nto eliyenzayo lina izalisiza kuze kube nini? Lingabantu abanjani abakhulile selimpunga eloko lingazi ukuthi ekhaya kukuphi? Ake lithi nxa lihleli lizibuze ngenye imini ukuthi kanti lina kini kungaphi? Abafowenu babulawa ngesikhathi se-ground. Lina selisilandelela futhi thina abantwana balabo bafowenu ababulawayo, libhizi liyasiphuca izitendi kanti lifuna siye kuphi ngoba thina singabakamthwakazi? Into yeni le ma-veterans ngezinsuku lizazisola izakadla?
Ye, ku-studio 7, u-studio 7 liyavuka, livuka njalo basakazi bekhabahle. Hayi, siyavuka, siyavuka. Bengicela ukuphawula kancane laphana kubaba lo osola umdenda laphana, osola umdenda lo emarapi. Ekuthini baba, 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 lokhu wena okusuthayo, wena okusuthayo kuzano PF kusuthe labantu bakini khona lebempumalanga. Thina abantu besindebeleni inzondo esayenzwa ngabantu bempumalanga angeke yafa yaphela. Wena ngendlela yokuthi wena ufuna ukuthi thina abantu besindebeleni sibe ngamagwala, sizwane lezitha zethu, akusoze kwafa kwayenzakala. Wena wedwa, uwedwa, wedwa zwizwizwizwi ungazwana labo, kodwa angeke uzuyitshintshe i-population yemandebeleni ukuthi kayiyozwana labantu bempumalanga. Ngoba thine into esiyaziyo inzondo abasenza yona siyayazi, njalo yiyo esiyibonayo, njalo yinto engasoze yafa yaphela emoyeni yethu ukuthi siyazondwa abantu bempumalanga. So wena ma ufuna ukusithandisa ngoba wena bayakuthanda, hayi ukhohle uphinde mntu omdala, ukhohle uphinde sibili njengesidomo esikolweni, ukhohle uphinde lokho akasoze kwafa kwayenzakala in 100 years ebuyayo, angeke kwafa kwayenzakala. Kodwa lokho esikufunayo kuzoyenzakala kuphela ukuthi siphume kuleliya lizwe lasempumalanga.
Kunjani ku-Studio 7? Impilo yenjani? Abasasazi be-Studio 7 bonke ngiyabalotshisa.
Hayi, siyabonga ke ngamazwi ethu enu lina balaleli bethu. Elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika sokusele amalanga amahlanu kuphela ukuthi uZulu welemelika avote kukhetho lokudinga amalunga amadale womabili ePhalamende abalisa eLady House lele representatives kanye lele Senate. Ukhetho lolu olwaziwa ngokuthi ngama midterm elections ngolokudinga njalo osibalukhulu bezabelo kanye lezinye iziphathamandla. Izolo umongameli Joe Biden wethule umbiko esitishini sezitimela e-Union Station khonapha e-Washington DC wakhuthaza ukuthi abantu bayevota ngobunengi.
My fellow Americans, we're facing a defining moment. an inflection point. We must, with one overwhelming, unified voice, speak as a country and say there's no place for voter intimidation.
Vagiti, sisesikhathini esibi. Kumele sikhulume ngazwilinye njengelizwe. Sisola ukwethuselwa kwabantu ngendaba zokhetho. Njalo, sisithi udlakela alulasabelo eMelika. Akukhathalekile ukuthi udlakela lolu luqondiswe kuma-Democrats kumbe kuma-Republicans. Udlakela alulasabelo la. Ngiyazi kunengi okufuqa abantu kulolu khetho, umnotho, ukuhlaliseka, inkululeko lokunye. Kumele sivote ngobunengi. Umbuso okhululekileyo usengozini ngoba oke waba ngumongameli uloke esala ukwamukela ukunqotshwa kwakhe kukhetho olwedluleyo.
Lawo ke ngamazwi kamongameli Joe Biden. Esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olifisela impela sonto elithukela ngoChris Gande ngesithi asidibaneni njalo ngeviki ezayo ngomvulo.